Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wala muyela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 22 kuNkwenkwezi 2022 uKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ukubotshwa kwesiphathamandla sikahulumende kudala inkulumo eZimbabwe.
Ayisiyo yedwa, bakhona abanye labo abanjengaye uDavid Karoro.
Isikhuphuka phose nsuku zonke intengo yempahla eZimbabwe.
IZimbabwe yomile, iloba ibivele yomile, kodwa kwakathi sikhanya isiwome kakhulu ngoba into zamarethi lebhondi le imali yehlele lizwe ayisathini.
Isikhuphuka phose nsuku zonke impahla yentengo yempahla, njalo owalwa impi yenkululeko uthi waphose wafa ngesikhathi sombhuqazwe kugrawundi.
Mangwe lapho yikho la ngabona khona ukuthi yalapha sekuright. Uba bathi befika bathi isikhali zakho lo nkomo zingani.
Uhlelo lwe-Edulinki lunceda abantwana abaningi kwele Zimbabwe.
Siyakhangela lokhu alakho okwezifundo ukuthi ume ngaphi ezifundweni zakhe, njalo imali abalayo inganani, njalo lapho abafuna ukuyahlala khona, uyafunda khona, yindawo yiphi abayifunayo.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ulubhekise kwele-Switzerland okuza kwenziwa umhlangano we-World Economic Forum. Iphephandaba le-Sunday Mail libika ukuba uMnangagwa ukhangelelwe ukuthi uzazama ngamandla wonke ukuxoxisana labosomabhizimusi abafisa ukutshala imali yabo eZimbabwe. Umhlangano lo ungenwa inkokheli yamazwe atshiyeneyo, abakunhlanganiso ezizimeleyo, osomabhizimusi labanye. Kulabantu abaningi abagoqela abakubandla leZANU-PF abathi kumele umsekelo womphathintambo kahulumende obona ngezokulima okuthiwa ulecala lokweba imbundiso yabalimi lokunye okuphansi kohlelo lwabalimi athoniswe ngemfanelo.
Bathi umnumzana Douglas Karoro obotshwe ngolwesihlanu ecatshangelwa ukuba wathuntsha amasaka efertilizer ayisilinganiso se-700 kg inhlanyelo yomumbu lokunye, kumele abhekane lamacala la hatshi ukuba abonakale esehambahamba emphakathini. Umnumzana Believe Gawule ngomunye walabo abakubandla leZANU-PF abathi kulabanye bakuhulumende abanjengomnumzana Karoro ababisela muva imisebenzi kahulumende.
Mbona ngani kungumsebenzi oqondileyo kakhulu ukuthi abantu laba babotshwe. Ukubopha vele nxa abantu abayenza into zenkohlakalo lezi, eze corruption, kumele kuqalele phezulu khona ngale, qale kutshaywe phezulu khona ngale, kusehla kusiya phansi. Yokuqakathekileyo kakhulu ukuthi umuntu njengominista onguye okhangelelweyo ukuthi usengxenyeni yokuthi abantu abaplanela ilizwe nxa eza ntshontsha, akulanto engahamba, ilizwe lingeke lihambe. Ngokunjalo mbona ngani kungumsebenzi omuhle kakhulu ukuthi kubonakale kuboshwa abantu abanjengalabo uDeputy Minister lo uDavid Karoro. Ayisiyo yedwa, bakhona abanye labo abanjengaye uDavid Karoro. Yibo bona abantu abanjengabo uKaroro abaye bababulala inhlelo zikahulumende. Bona upresident ubanikile umsebenzi ukuthi bamncedise ekutheni barane ihulumende leyi, kodwa ngamasela.
Umnumzana Malaki Nkomo laye okubandla elobusayo uthi ukubotshwa kukaKaroro kuveza ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa ulwisana lobukhohlakali kwele Zimbabwe.
Kuveza njalo kutshengisa sobala ukuthi ubukhokheli buka President Witi Mnangagwa abuwelelane le corruption, njalo ngokwenza konke lokho kutshengisa futhi njalo sobala ukubana ukhulumende akula muntu okhandelela ukuthi khona yena uphezu komthetho.
Umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, uthi kugcwele amasela kubandla elibusayo.
Lokhu akusimangalisi ngoba vele uhulumende weZANU-PF nguhulumende wamasela kusukisela kudala. Abantu bazakhumbula ukuthi ngo-1998 uGumbira Ikangayi esese nguminista we-Lands and Agriculture watshontsha umumbu owawungowemali eyayisedlula 228 million Zimbabwe dollar ngaleso sikhathi. kwathi ngeminyaka eyalandelayo oChikore labo bengominister of energy bekhangele ngezamafutha London laye wanatha ipetrol kumbe idiesel yelizwe eyitshontsha. So ke ubusela buvele busegazini labo abantu bezanu laba.
Ocubungula ezombusazwe umnumzana Efihlela Ncube uthi abantu abalezikhundla eziphezulu kuhulumende kababotshwa kwele Zimbabwe.
Kuzanu kakubotshwa muntu ebantwini abalezihlalo abaphezulu, kakujwayelekanga ukuthi kube lo muntu obotshwayo ngaphandle kokuthi kungumbango waphakathi esithi ngesiNgisi factional fights. Angithemba ukuthi angabe botshela ubusela nje ngokuba amasela maningi kakhulu agcwela phezulu futhi makhulu kulaye. Ngakho-ke ukuhlala kwabezihlalweni kutsho khona ukuthi ubusela kabubophisa eZimbabwe ngaphandle kokuthi nxa ulecala elinye mhlawumbe lengokuthi usekela abanye abangathandakaliyo kumbuku opposition kumbuku faction erongo kuyo iZANU PF. Kodwa khona nje ukuthi webile ukuthi webele abantu akubophisi. Kudala abantu besebelwa ilizwe lidilizwe yibusela lokho behamba emgwaqweni lokho besezihlalweni bengabotshwa, kanti kusengahlalahlala nje aphibheyili aphume kuphele khona lapho icala singabe sisezwa lutho ngalo, kudilizwe ubufakazi aphume nje discharge njengomuntu ongonanga lutho.
Lokhu kusekelwa umnumzana uStalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, othi baningi abahulumende abatshontsha okuthiyeneyo.
Njengebandla le-Citizens Coalition for Change sakhuluma sathi indaba yokutshontshwa kwemali yomnotho welizwe ikakhulu ngabantu abakuzanu, lowo ngomunye wabanye abaningi aba-involved kundaba-ke yokutshontshwa komnotho welizwe ngabantu abahulumende, okuyinto okufanele ikhangwele. Kufanele ukubana-ke i-anti-corruption iphiwe-ke amandla kubana ibophe njalo okuthiwa i-prosecution ngesilungu. Njalo-ke kufanele ukuthi kukhangelwe abantu abatshontsha imali kuma-diamond lazindaweni zonke ezijineyo kumnotho welizwe. Imali siluza more than 2 billion elizweni through ama-illicit financial flows, okuyimali-ke ephunyisa elizweni ngendlela engekho emthethweni. Njalo-ke kumamayini imali kuyatshontshwa-ke umnotho welizwe kumamayini, okuyinto okufanele ikhangele. Yikho-ke thina sikhuthaza uhulumende labo bonke abasebenza emthethweni kubana-ke kube lama-investigation njalo lokubanjwa, kungabi yinto yokubana-ke umuntu uyabotshwa erilizwe kusasa, okuba yinto engekho-ke esustainable nxa sifuna ukudila le ndaba ye-corruption.
Kuneziphathamandla zikahulumende eziningi ezabotshwa zisetshenziswa amacala okweba kunhlelo zikahulumende kodwa zakhululwa ngumthethondaba, zigoqela umnumzana Obata Moyo owayephethe uhlangothi lwezempilakahle. Wasetshenziswa icala lokweba imali efika izigidi ezingamashumi ayisithupha $60 million okwakumele isetshenziswe ngesikhathi ilizwe lisanda kulwisana ngegciwane le-COVID-19.
Abantu kwele Zimbabwe bathi sebephila nzima ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempuphu, isinkwa lokunye. Bacela ukuba uhulumende angenele ukuze benelise ukuphila kahle lemuli zabo. Umlondolozi Zindlovu usethulela lolu daba.
Omunye wabakhala ngokukhuphuka kwentengo yempahla ngumnumzana Dariro Muriro ohlala eGlenview eHarare.
IZimbabwe iwomile, iloba ibivele iwomile kodwa kwakathesi khanya isiwome kakhulu ngoba into zamarethi le bhondi le imali yethu yalelilizwe ayisathengi. So kufunakala leyele eMelika kodwa akula abantu abayihola le eMelika, ikakhulu izisebenzi zikahulumente. Lokho sokwenza ukuthi ukuphila kube nzima. Abantu behle ukuthenga isinkwa, isishebo, impuphu konke. So kuyenzwa ikhona lokhu ukuthi abantu abalama.
Uyakhala lo mnumzana Dickson Chuma ohlala eNyathi esabelweni seMathebeleleni North.
Ye sihlalisa lapha eZimbabwe lapha eNyathi embona ukuthi kuqakathekile uhulumende ezame lapha akwanisa khona esihlangabezi esenta kumbe nesiyenzile okuningi ngoba i-economy leyi sisinda sindela sonke isihlalisa kweZimbabwe. Ichukela, impuphu, konke okufunakalayo, ama-basic com abathi yikhona yokho kuthiwa ngama-basic commodities sokudula.
Lokhu kusekelwe ngunkosazana Bertha Phiri ohlala eWestley eHarare othi uhulumende kumele angenele kudaba lokukhuphuka kwentengo yamafutha okupheka, impuphu, isinkwa lokunye.
Ukukhwela lokhu sokusihlupha kakhulu especially thina singcono esisebenzayo ngoba siyakwanisa unjani ukuthenga lokhu lalokhu ayichukela ngiyathenga impuphu ngiyathenga kodwa lawo abadubekayo manje sizabayenza njani i-government siyacela ukuthi at least inike lawo abadubekayo ukudla
okhokhela inhlanganiso yabo somabhizimusi e-Confederation of Zimbabwe Retailers umnumzana Danford Mtashu uthi udubo oluselizweni lubangelwa yimpi ephakathi kwele Ukraine leli Russia efidale ukuba ukhuphuke intengo yamafutha ezimota.
We are not isolated. We live in the global village and the interconnectedness of the global market is in the north.
Ngasiphili sodwa, siphila lamanye amazwe. Lokhu kwenza isimo sethu sibe nzima. Iyakhulu nxa sikhangela ukuba umnotho wethu uthembele kwamanye amazwe. Kumele sikulungise lokhu. Ngcwethi kwezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi ukhuphuka kwentengo yempahla kubangelwa yikukhwela kwentengo yamafutha ezimota emhlabeni wonke jikelele.
Lokhu kwenziwa yikuthi nxa amafutha ethengwa athengelwa ukuhambisa izimpahla lokudla emavinkilini, intengo yamafutha ingakhwela, osobhizimisi kabathathi imali yakhona yokukhwela beyikhipha kumaprofits abo, hhatshi izithelo zabo bafuna vele zibe zilokhu ziphezulu.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele umsakazi weZBC Izulu Ntambama ukuba impi phakathi kwele Russia lele Ukraine yeyebangela ukuba ukhuphuke intengo yempahla etshiyeneyo elizweni. Intengo yempuphu eyisilinganiso se-10 kilograms ikhuphuke isuka kumadola angamahlanu eMelika yayafika kumadola afika phose itshumi $10. Intengo yeswinga namhla ikhuphuke isuka kumadola phose angamakhulu amathathu 270 kusiya phezu kwamakhulu amathathu lengxenye 352 RTGS. Amafutha okuphekisa lawo asebenza intengo ephezulu eZimbabwe. Ngimele 27 ngiseHarare. Ngimlondolozi Ndlovu.
Kwezomaphandleni lokhu sisesigabeni seMangwe esabelweni seMathabeleni South. Kwezomaphandleni siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lomnumzana Rangato Khuphe walwa impi yenkululeko ekubuntu lezebra. Wayebizwa ngegama elithi Mazibisa ngesikhathi sempi.
Ingubele zihlabele ziyala sithi ndiyane nya ukuqala lana iyakwenza uhamba lana ukuthi mama mama
iti amaina baba Musa ndichemele kene ndafa iwondo ndimi ndakazita Musa ndichemele kene ndafa iwondo.
Hey, Mazibisa.
Eh, sitese sikhona ngale sesibona sesithi kwathi amkabu kotshela bazali baba. Oh. Aye, tshela bazali, thina siyeza. Siyeza sithwele eZimbabwe ekhanda. Oh. Aye. Zimba yekhanda.
Yigobela zihlabelele.
Jiya hoy. Oh. Oh. Hay korela. Hay. Hey, hey, commando. Hey, hey.
Come, guerrilla. Hey, hey, commander. Hey, hey. Mwa uli tutabila na kombo uwe.
Zazvizo. Hai kukwana wae kukeli. Tina sulande le mufa kupeli.
Ito na pezu?
Hey, ete mkavuko. Chela basale kaya wu. Aye, chela basale. Tina siyeza. Siyeza. Tule Zimbabwe kanda wu. Aye. Yela bazali tina siyesa.
Mdala wambona wena kwa mbo.
Kakulu.
Hey.
Kakulu.
Yabu ilizwe. Wonga buwena uso utuwa sisfai.
Nansi St. Paul.
Kusotuwa liyenga.
Kusuka St. Paul. Kwa suku tuwa zaidi ya ushanganiswa labanyi. Sasuka St. Paul. Ngaya eblawayo. Eblawayo ngaya ngena edluelini. Ngaphuma elweni ngangena e-Bread Baraki ngayongena enkayi sendisotsha, ngaphuma enkayi ngayongena ekezi, ngaphuma ekezi ngaya enyanzura, yikho lapho engawuphumela khona.
Wathi mupho la izo
radio mevela khona lapho inyanga
manje lapha isikhathi ku-ground usesotsheni wena
sikhathi yethe ku-ground ngaze seka kade sekhaya la
wosu kichiwo
isikhathi se-ground babuya bazombamba Plumtree
ethu
ukuthi sithi siyohola i-demob kati wana base kila wana wabe mbaba isbamba. Saa batu isbambila lapo. Satata sofa kwa emangwe. Emangwe lapo ikwela ngabona kona kutia lapa. Yese kuraiti. Wabatu besuka bati isikali zako lonkomo singa.
Mibuza we?
Ngati isikali mina sasa renda. Batu la manga. Umunu anilu. Lalo. Kwa kule ringi la kule ringi la. Amazon lawe chui kule ring la kwa kule ntambo kule kunyunga ti mchina lo tunga yoloko mabiti biti
mabiti kufaka kuro
mabiti ugezi uyabona kukanya inkanyezi ezi blue lelo kuseni nina ngato la kini mazu kupela utufi selifume anega upochi utufi elu pinde yata selu kereza kupela la
mbutu
ngobuhlungu lokuthi akusefile kwathi kusuka lapho nginjalo orenkade ngike ngafambisana ngathola ukuthi sengilaliswe phakathi kwabanye abantu mangithi anikinya sontwala abantu sebefile ngathi ngithi ngathola abantu sebefile mina ha lapha sekuyi problem lekazi la futhi mbayi ngabona kubuya omunye omupolisa lomfazi bathi yabethi uvukile ngiyibela babe ntata yojijwa ngiyofaka kwenye indawo yiko lapha engahlala khona kanti hlala khona lapho nje basiplanela ngoba bona babethi bafuna amagorilla imota zethu zazobanjwa ekhezi ebridgini leli sinaro bridgini lela inqaneba kuklasi yobulawa urakade siyobulawela ngapha
ora silfake imoto zelihamba
yaha
ukuthi wena uhlekile ukufa lapha somele efela lekhu
yikho lapha safika sabanjwa amapolisa ebridge ndalala basiphendusa basibuyisela futhi ngapi
la hamba imoto kabani lapha emasosha
ezamasosha
basiphendukisa
yaha basiphendukisa sayikhisa yikho lapha sagadwa ngamapolisa right through sathi siwa khona lapha sesibuyisela emakhaya amapolisa abemeka sure kuthi abantu bagadile ibhasi eyakosibani ibhasi idumile bahambe
amasosha la avuma ukuthi lithathwa amapolisa
ye
kuthi lo maphosa anazange abe khona ngawo ukho
hayi ngabe sengafika kudala ngabe sengafika kudala
usuvele uzuphelile ukuthi vele asesiyawulali bangayo imoto leyo khonapho
inamba ngeke ngiyazi ngoba indlevu lezi kade kuyintwala zodwa konke lokhu kade intwala ibrugu lapha kwadwa kungela
kade
sithungela ngeplasi likamasipara lamnyama la iplasi lamanyama
uthatha ngabe intwala lapha elivele lokona
akula ngubo akwazange sembathe ingubo lapha
wawungayimbathi
ngahlala 9 months
siyabonga kakhulu ke Ezra Chisa Sibanda ubexoxa lo mnumzana Rangato Kgubhe owalwa impi yenkululeko. Yisitudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyangena kusigaba esilandelayo sinesikhangelo ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isizalwane sakwaseDenmark okuthiwa zabulala umkakhe lo mntwana usegwetshelwe ukulengiswa kweleNigeria. Umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uthi ilizwe lakhe lifuna ukungena kuhlanganiso European Union. Aye lamhla asilazo ezamasiko sisalethulela ngeviki ezayo sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami linkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
namhlanje ke sizakubonisana ngelizwe esilithola encwadini ezakha njalo esizabala izakha isahluko sokuqala sizaqala kuverse 10 siza kuma lapho siya kuma khona kufundeka kanje ndodana yami uma izoni zikuyenga ungavumi uma zithi hamba nathi siqamekele igazi sibhacele ngeze ongenacala sibagwinye besezwa njengendawo yabafileyo besaphilile njengabehlela egodini. Yonke impahla eyigugu siyakuyifumana. Gcwalise izindlu zethu ngempango. Verse 14. Yenza inkatho yakho phakathi kwethu sibe nesikhwama sinye sonke. Ilizwi leli namhlanje ke lisitshengisa ukuthi abantu baba ngothathekile. Abantu sebalahla unimbeza ngokufuna izinto abakwaziyo impela ukubana isizo zabo ngazi bafanelanga. IBhayibheli lapho esibale khona lithi ndodana yami uma izoni zikuye ngawungavumi. Nxa kutsho ngezoni lapha ngombono wami, yebo lo angatsho ubana isoni umuntu onjani. Kodwa ke lapha ngikuthatha njengokuthi labo okuthiwa bayenga amadodana namadodakazi abantu, kimi yibo engithi izoni, yibo abaphambanisa inhlalakahle yabantwana. Nxanti abantwana ka ngitsho laba abantwana be-Sunday school, abantwana be-primary, ngitsho wonke ozelweyo osesazi ukuthi lokhu kuhle kubi. Izoni nxa zisiyenga singavumi. Sikhumbule ukubana izoni kazibuyi zifike zime phambi kwakho zithi mina ngiyisoni. Zibuya kwesinye isikhathi ungazinanzelele, ungaphika ulandule ubana lowo muntu angaba yisoni. Umuntu angabuya egqoke isudu emangalisayo nxa ilanga litshisa aze abanjelwe esambuleni nabanye, kodwa kusala ukuthi ingaphakathi kwakhe yabe iyinkalakatha yesoni. Engxenye abuye ethwele lezipho eziningi zokuhuga abantu babamlandele ebubini bakhe. Ungayibala kahle uyibuyele le indaba le. Ikhuluma ngokuthi nxa usuhambele zoni wena ndodana uzakuthola okuningi ube ingxenye yabo. Inkohlakalo yiyo ekhona. Abantu bathengisa imiphefumulo yabo ngokwamukela izipho ngokulandela izoni ezizabaphambula endleleni lokuqonda. Babatshengise ubukhazikhazi nobucwazicwazi bomhlaba bathi silandeleni. Nxa besala lalokhu esikufunayo siyakuthatha ngendluzula, siyakuthatha ngodlame. Umntu uyakhangela umuntu okhulumayo indoda kumbe linina elikhanya lisutha, hamba imota enhle, abanye baze behambe ngendiza mtshina phezulu. Babe sebesithi buya ke lawe sizakuqathela lawe kancinyane. Badube Nkosi, singavumi uyengwa izoni, singabi ngothathekile, singathandi inotho engcolileyo, singathandi ukudla okungcolileyo. Yebo singakudla ngoba sithi silambile, kodwa lokho kunye kuyafana lokudla isono ngobana kuvela kuso isoni. Nasikhulekele Thixo uNkulunkulu olungileyo, sicela umsalothando lwakho usikhokhelele singaze sathatheka ngendlela zezoni. NgoJesu siyakhuleka, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Zabatha namhla sixoxa lomnumzana Themba Ndlela, omunye wabaqondisi benhlanganiso ye-International Educational Link elungisela abafundi indawo emakolejini emhlabeni wonke ejikelele. Ye, unjani Ndlela?
Hayi, ngiphilile. Uphila njani lawo?
Ngiphile mfowethu. So ke akusitshele lapha, siyabona kule olunye uhlelo elilalo i-International Education Link, kuyini khonokho?
Lolu luhlelo lokuncedisa abantwana ukuthi bathole izindawo emazweni ezokufunda kuma university.
Ni akukhulume ngakho sibili ujule usitshele ukuthi uhlelo lolu vele lume njani. Umuntu nxa efuna ukuba nazi kumele ahambe njani?
Uhlelo lolu ngolokuthi nxa umuntu edinga indawo, siyathola ukubana ukuthi abantwana labazali basuka behlupheke kakhulu nxa kuyikuthi bafuna ukudinga izindawo emazweni. Kunjalo ke baye kanye bekuthola ukuthi hayi kulula ukuthi bakwenze lokhu kodwa nxa bezenzela bodwa bathola ukubantu bathola ubunzima wokuthi bathole izindawo. Thina umsebenzi wethu ngokubancedisa ukuthi bathole indawo njalo bathole lamaviza ukuthi bayefunda emazweni.
Libancedisa njani le?
Thina into esiyenzayo because siyabe sikwazi ukuthi ama-university afunani, siyakhangela lokhu alakho okwezifundo ukuthi ume ngaphi ezifundweni zakhe, njalo imali abalayo inganani, njalo lapho abafuna ukuyahlala khona uyafunda khona yindawo yiphi abayifunayo, kwenzela ukuthi nxa umntwana esiya endaweni lapho ayafunda khona abe khululekile, njalo impila kahle yakhe ikhangeleke kuhle, angasuki abe adlunguzeke nxa ekhona le emazweni.
So nxa uqalisa vele umuntu umbamba njani ukuthi ugcina ukukhuluma lapho libagola njani lapho ukuthi sikhulumisane?
Sile website esingathi ekulenjini lapho abathi bathi bafile abafaka khona ama details abo bese siphenduka kibo sizobatshela ukuthi hayi njengoba usufake ama details akho lapho, thina esikukhangileleyo ukuthi kuyini ongakwenza kuloku yinhlawulo okukhona ukwenzela ukuthi zilathi sikwanise ukuthi sisebenze okuzafanita kwenze. Sisuka lapho sesimdingela indawo sesivumelane laye ukuthi yikho lapho sibili lapho afuna ukuya khona. Bese sinxa sesivumelane laye sesimtholela indawo leyo, singamtholela indawo leyo sesikhangela ukuthi yiziphi indleko ezizaba khona ngoba kuyafunakala ivisa. Kuzafunakala njalo imali zesikolo zokuthi aregister as a student. Sizathi hayi azikhuphele lezo mali bese simenzela konke ukuthi ayenelise ukuthi abe umfundi waleyo ndawo ayikhethileyo. Njalo bese simlungisela le visa ngoba ivisa yiyo eqakathekileyo. Uzathi nxa kuyikuthi abanye bayathola indawo kodwa behlile ukuthola amaviza okuthi bayefunda lapho abafuna khona. So thina siyabe sesikhangele sahlolisisa sakubona ukuthi hatshi lo muntu ngalokho alakho uzakwenelisa ukuthi ayefika kulelo lizwe. Ngoba izikhathi eziningi abanye bayazidingela indawo kuthi nxa sofika isikhathi sokuthi bathole amaviza okuyafunda khona behluleke ngenxa yokuthi izinto abayabe nazo ziyabe zingahambelani lalokho okufunwa yilelo lizwe.
Yeah, sizwa kuthiwa ke i-e-juling siyanceda abantu abaningi kakhulu. Baningi kangakanani?
Umnyaka wonke nje nxa sikhangela umnyaka udlula siyabe sesincede abantu abedlula more than 1,000 abantwana siyabe sibancedile. Ngoba asikho kuphela eZimbabwe la, sise South Africa, sise Botswana, sise Swatini, sise Zambia, le Mozambique. So sinceda kusadak lapha sibakhulu kakhulu ekuncedeni abantwana ukuthi bayefunda emazweni. Ngoba into esiyabe siyikhangele ukuthi abanye bayathi bekhethe indawo yokuyafunda bethola abantu lapha sebekhona mhlawumbe inhlawulo zakhona ziphezulu kakhulu bese kuhlupha sibekhona labantwana sofanele bephenduke ekhaya o lapha efika ehlale khona athola abantu impilo angayijayelanga le bese kufanele umntwana usehlukuzekile khona ngale sesehlule ukuthi kanti manje aqede njani izifundo zakhe.
So liyabalandelela?
Yes, siyabalandelela. Thina umntwana nxa kuyikuthi udlule kithi ulathi aze aqede isikolo sakhe asimekeli ngoba siyabancedisa entweni eziningi. Even nxa behamba ngendizamtshina lezi senza ukuthi bathwale impahla eziningi ngoba silobudlelwano labendizamtshina ukuthi bayakwenelisa ukuthi bathwala 40 kgs of luggage nxa behamba. Kuyanceda khonokho emalini nxa ukuthi umntwana efika ngale uthi eqalisa ukugijigijima edinga ingubo edinga lokhu edinga lakho lalokhuya ngeyinye imali yabe sihamba. So kuyabe kungcono nxa umntwana evele esuke ethwele yonke okwakhe alakho azakusebenzisa phambili.
Ye, asithi na umntana uMadube lamhlanje ukhangele khonapha uyafuna ukuthi axhumane lawe enze njani?
Inombolo zami zithi +263 782 799 783 or uyenelisa ukuthi angibhalele ku-email edulink.zimbabwe@outlook.com. konke lokhu ngamabala amancane or angene ku-website yethu www.int-edulink.co.za.
Namhla kwezabatsha besixoxa lomnumzana Themba Ndlela, omunye wabaqondisi benhlanganiso ye-International Education Link.
Ye uhlelo lethu luma lapha olivalisayo emoyeni ngokhipu Stube lilale.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.